angivumelani nabo labo abantu nge-report yabo lethi kube nodlame ngesikhathi bese basizalayo. Kuyikuthi engikubonayo imisebenzi lenkomo siyikhangele ukuthi iqhutshwa ngobani. Nabantu nje inkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi bese kulanda ikhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla lezanu p f bengcolisa uhulumende wezanu p f okwenzela ukuthi kubancedise ekhethweni lolo olubuyayo. Konke kudlame inkomo, hhayi eqinisweni lonke ngesikhathi lesi esikuyiso lesi kunye dispensation kathesi lapha udlame inkomo silubone ngesikhathi esedlule ku-Second Republic lapha udlame kalukho nkomo udlame abantu bazenzela okungokwabo. Yikho ubona abantu laba nkomo kathesi sebesenzani sebesithi nabantu so babe nento abafundelela yena ukuze baqinise indaba yabo yamafanishini. Bamele beyisupport indaba yamafanishini ngoba kathesi bazokula kwabantu okuningi amazwe Afrika ethasa umangalisayo. Abantu beqala endaweni yokuthi amafanishini zawafuki bebe so indawo yokuqatha. So oloko yinto okunjako oloko okubuyayo kuyabancedisa ukuthi bathi babambelele ukuthi amafanishini ba-ane lokhu kuye bebambelele kiwo. Akunalutho kuphela akusoqiniso lokhu nkomo.
Kodwa insiza lasematobo bagawule sibone kusiba lodlakela sabona amalunga eParliamente afana lo nkosikazi Jasmine Tofa belimala belaliswa lasezibhedlela.
Ukukhona nkomo ngike ngathi emalangeni adlulayo sisilandelela indaba zenezendayo sikhangela sikathi kuyini silokwenzakalayo. Uzathela ukuthi inkomo ama-reports aphumayo phansi ku-ground khona ngale azathela ukuthi abantu abanye abathile babe-provoke abanye abantu kwadaluka imisingisindo enjengayo naleyo abapheshayo usimsindo kunabanye abathile bahamba bepheshe imisindo kweziyindawo. Wazi inkomo sinakumangali khonoko ukuthi bona abantu be-CCC bona babedlama olumangalisayo bona abantu. Ungakhangela into abayenza ngalo magubhe ngesikhathi kube ku-Trumpray yilo dlama abahamba kwese sikhathi bayahamba besenza baya-provoke abantu kwesi khathi ngomunye ekhuluma webhinga lana kuyena sibalindele labo bantu bafuna ukuthi nibube ngasicabangalokuyo sibalindele sibalindele. Ungakuthi nolungiselela ibhayelekshon ukuthi ulindele abantu ukuthi bengayenza so uzayenza so ngibona anayisikho lokhu. Abantu ku-Second Republic lapho abantu bakhululekile kube kuthula yonke into abantu bazidankasela kuhle kodwa nkomo abantu ngabantu